Kuzinyanga ezidlula ezine izakhamuzi zakuleli dolobho zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Sithandekile Chuma uthi abesifazana labantwana yibo abasengozini enkulu ngoba behlala bephuma ijumo ukuyadinga amanzi la.
Siyaswela ukuthi singaflasha ngani sina sesihamba labantwana egangeni. Ukupheka sipheka nzima. Akuwe kungelamanzi ukugezisa imiganu ithona ihlalwa zimpukane kungelamanzi ukuthi zigezise. Abantwana sokule malanga ukuthi lamhla bayageza. Kusasa amanzi abe ngekho bengagezi abantwana.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Christia Muzenda, yena oyakhele elfela ndawonye othi izambuzi kazingeneki njalo lanxa umanisipala eyake abakhumbule ngamanzi kaweneli.
Faza la unalingawuya futhi asikhani amanzi ayisilayinela. Esinye isikhathi uthola amapheli angu-2 siyenza izigoroni, ungelaphayo ukuthi uyenza izigoroni. Lasiyabe abe ngafani amapheli angu-2 akhona wona lawo kugeza nokuwatha. Siwanakhe futhi amanzi wona lawo ebhawuzeni abe ngafakanga umuthi. Even ukulima umbhida asisalimi because asila manzi okuthelela. Siyakwanisa ukuthola amanzi wona lawo okudingisisa ukuthi sikwanise ukunathwa kuphela. Nokuwatha. Ukuwatha esinye isikhathi siyahlala 2 weeks, 3 weeks singawathanga. Le toilet yakhona ayichenesesi, siyayifunga ukuflasha kodwa umunuko nezoti kuyakokugcina.
Okhubazekileyo umnumzana Isaiah John Chipepura uthi uhlupho lolu lubuhlungu kakhulu kwabakhubazekileyo ngoba bengelandlela yokuyaziselela amanzi.
Njalo mina njengomuntu okhubazekileyo ngithele nzima, kangikwanisi ukuthi ngikwanise ukuthi ngiyekukha amanzi elsewhere ngaphandle kokuthi ngiwathole empompini. Lokho ukuthi kwesinye isikhathi kuyalayinelwa amanzi, kuyakhanjelwa amanzi, vele it's a challenge to me ngoba ngisho liyakubona ukuthi mbele nginjani. Kangikwanisi ukuhamba ngisiya kukha, njalo ngizathwala njani ngapha ngiphethe ama-clashes or yabe ngiku-wheelchair.
Umnumzana Honest Bibita naye uthi kuyamdida ukuthi lindawo ihlale isikhathi eside kangaka ingelamanzi, njalo uthi lokhu sokungokweminyaka phose yonke.
Sisuthi ikansela isenzele kuhle because uzambe ziseduzane. So asibona ukuthi kungaba yi-challenge ukuthi amanzi siwathole sukuspeshalizakathesi uzambe ziyabegcina. So asikwazi ukuthi uhlupho lwamanzi lungaphi kukansel yethu.
Ephendula phezu kwalimpica umnumzana Ronnie Dube ongungqongqotshe we-Victoria Falls City Council uthi udubo lolu lubangelwa yikungasebenzi kwempompi edonsa amanzi emfuleni uZambezi esilesikhathi yafayo.
Sinamapampu akhona, so amapampu lawana asefile, sizama ukuthi sifake amanye amatsha. Okwakhathesi sifake ipampu encane esenelisa ukuthi imuve amanzi, kodwa amanzi ewahambisayo awoneli. Kuzathatha isikhathi ngani ngoba sizama ukufaka sifaka i-concrete entsha ehambelana le size yamapampu esiwafakayo.
Umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Victoria Falls Combined Residents Association ukhuthaze ikansila le ukuba ikwenze lokhu ngokutshetsha.
I-council should make it a priority ukwenzela ukuthi i-destination yethu i-continue i-receiver ama-clients, ngoba ama-clients wabakwazi ukuthi nxa kulo hlupho lwamanzi olufana lalokho abangeke besabuya. And nxa bengasabuyanga thina siyakwazi ukuthi imisebenzi yabe izaphela, asozibe khona njalo sizaba lohlupho.
Uhlupho lwamanzi kuleli dolobho luza ngesikhathi eliZimbabwe libhekane lohlupho lwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera esibhakhile elizweni lonke jikelele. Indawo eziningi zemadolobheni kazilamanzi okuyikho okubangela lomkhuhlane wohudo ukuba uqhubeke umemetheka. Uhulumende kuhlangothi lwezempilakahle ubika ukuba sekubanjwe abazinkulungwane ezedlula 131,000 bele kholera, njalo lomkhuhlane usubulele abedlula 60. Abenhlanganiso ye-Relief Web kuphenyo lwabo abalwenze emavikini adluleyo bakhuthaze ukuba uhulumende kumele asabalalise ulwazi kuzulu ngalesi sifo, njalo atholise uzulu amanzi ahlanzekileyo ukuze hambelane nalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.